izakhamizi bangena ezikweledeni eziningi abayebezokuthi bahambe ezibhedlela, siyakwazi khonokho. Abanye njalo bayatsho labo ukuthi kwenzakele ngoba lezimfa, bangena ezikweledeni eziningi enxa yezimfa. Ngokunjalo izakhamizi zenezo ezi-affected ziyabe zazikhangelelile ngcembe, zikhangelele ukuthi aluba khona ezakubhadalwayo ngenxa yehlupho olwaba khona, at least nxa zingancedisa ukuthi zikhathiseke kungazinceda. So-ke izakhamizi kose zithe hhayi, njengoba lolu daba ongathi lokulindaba egudini lungaphumika kahle, kungcono-ke zizame ukuba naziye emthethweni ziyebonisana umthetho ubancedisa ukuthi kambe lolu hlupho lungamiswa njani. Ngoba abanye bekhuluma indlela eziningi, sami thina njengabantu abamele izakhamizi le ndlela ezinye ezazikhulunywa ngabantu abanye funa ukuthi hhayi kungena emgwaqweni kuye demonstrator kuba ngumsindo, sathi hhayi umsindo akoze usiphathise. Nxa kuyikuthi njengoba izakhamizi zingasuzekanga asenze inzo ngomthetho, kuyikho abantu basemthethweni, sibona ungathi emthethweni ngabe uzaphuma khona kuhle ukuthi indaba leyi imiswa njani kumbe iphetha njani.
Ikhansili ingenelisa yini ukuthola indleko zokunika zonke izakhamizi ezathinteka kulolu daba, njengoba sibona vele ukuthi ayila mali?
Well, siyakwazi ukuthi eZimbabwe imali vele iyahlupha, akula muntu olayo. Lezakhamizi ezifana nalo zingananzelela imali eyazilayo, kodwa ngenxa yokuthi phela zangena la zendlekweni ezithile zibhadala ama-medication, zangena ezindlekweni ezithile lazo ziqhubeka zidinga imali zokubana ziyebeka abanye abedlula izihlobo zabo, sezidinga ukuthi engxenye zincediseke la. Njalo izakhamizi ziyakukhola ukuthi inhlangano njengabo-City Council zenezo ezinje ziyakukhola ukuthi kungaba le funding okuthiwa i-insurance noma i-council engaba la ukuthi nga ukuthi i-council ithwale ukuthi phose uhlupho olwaba khona olokuthi abantu bagule kumba abantu base imbangela kungenxa yamanzi, izakhamizi ziyakukhola ukuthi zingancediseka ikakhulu khonapho ngemali ye-insurance.
Kulo daba njalo lwezitalada zakoBulawayo olusemthethwandaba?
Well, okuliqiniswe ukuthi indaba yamabizo la alethwa nguhulumende, thina njengezakhamizi lawo mabizo asobajabulele. Isizathu esokuqala ukuthi sidinga indlela okuba njengayo le ndaba. Ungaba le-Urban Councils Act iyacaca ukuthi into enkulu okufanele yenziwe nguhulumende, akuzange kube le-consultation eyenziwayo nocouncil. Kungani sisho njalo? Yikubona i-council yenza isinqumo okuthiwa i-council resolution, layo futhi i-council yaphuma la mabizo. Izakhamizi yayizabuya kithi izakhamizi uzikhonsulta ukuthi nisokulo daba olunje lathi kube le-input. Kodwa lokho akwenziwanga, imigwaqo ifile, ayiqedakali ukuthi kuyini. Khathesi sinendaba ze-COVID-19 okufanele zigijinyiswe,